Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela insakazweni weStudio 7, ngolwesibili mhla ka 14 kuZibandlela 2025, uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sithi kube umbuso ukuthi le nto beniyithenile abasmoke out niyenzile kuba ubuninzi bantu babantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazingenele ayibalulekanga kodwa impilo yomuntu iyahlangulwa xa ungumntu xa uyinkokheli
imdeni lesihlobo zabojekesha osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa namuhla ziphoselana aqatha labaphathe ntambo ababili bakahulumende walelo lizwe.
Kama figures kade ngiwanika la teachers had a very low kwamanyama schools like ijocholo kuthiwa kona abantwana befika kuphela ekuseni kuthiwa kona hambanini liyothatha ama school fees.
Izikolo zivuliwe lamuhla kulabantwana abaningi abangenelisanga ukufunda ngoba abazali babo bengabhatali imali yezifundo lezo. Iparlamente yeMelika namhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathe intambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Imdeni lezihlobo zabojekesha osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa lamuhla ziphoselane aqatha labaphathe intambo ababili bakahulumende ababezobona ukuhlengwa kwabojekesha laba. Imdeni yethesa uhulumende umlando wokwekela ukuhlenga kusese lesikhathi ojekesha abacatshangelwa ukuba balikhulu abafele emgodini lo okwenjiwa igolide. Uthuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo yomsindo lengxabangxoza evuke ngesikhathi umphathi ntambo ogada lwezemigodi umnumzana Gwede Mantashe kanye logada lwezamapholisa umnumzana Senzo Mchunu bezama ukukhulumisana lezimuli ebezilinde ukuhlengwa kwezihlobo zazo labangane. Ngemva kwemfanekiso ethulwe izolo ebitshengisa izidumbu ezifika ikhulu zabotshekesha asebefele kulo mgodi, imuli lezithi uhulumende nguye ubangele imfa yalaba bantu ngokwehluleka ukubahlenga kusase lesikhathi. Unkosazana Zinzi Tom olomfowabo olokhu ephansi emgodini uthi ukwazisa ubuhlungu ukuthi uhulumende wekele abanye balabotshekesha baze bafa esala ukubahlenga kanti futhi bebencitshwa lokudla.
If yayisivile bangahambisi ilizwi lokuthi they are criminals, bakhumbule ukuthi egqibeleni before I'm a criminal ndingumntu. Ngezingekho apha, even these thousands that have been spent, I don't think ngezizafikela kule zinga. Ngibe bakhuphile then bababambe.
Ukhokhela lezi muli kumaqhinga okuhlengwa kwabotshekesha laba umnumzana Johannes Qankasi uthe abalazo isikhathi sokukhulumisana labaphathi ntambo laba.
Kodwa sithi kube umbuso ukuthi le nto beniyithenile abasmoke out niyenzile kuba ubuninzi bantu babantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazingenele ayibalulekanga kodwa impilo yomuntu iyahlangulwa xa ungumntu xa uyinkokheli uyazi ukuthi umuntu ngumntu ngabantu ingakhathalisekanga indaba yokuthi basuka kuwaphamazwe ekugqibeleni ngabantu bafana nathi ngabantu begazi nenyama.
Kodwa ke uMantashe walile ukuthi imfa yabanye babotshekesha laba ibangelwe nguhulumende.
If you go and steal gold,
ungangena emgodini usiyantshontsha igolide, ngeke uthi kulomuntu olomlando nxa usufike wafela khona, umlando ngowakho lalo okuthumileyo.
Usenjalo uhlelo lokuhlengwa kwabotshekesha luqhubekela phambili. Selokhu luqalile izolo, kusiyajaya ihola lesihlanu ntambama namuhla bese kuhlengwe abaphilayo abaphose befike ikhulu 91 kwakhitshwa nezidumbu ezidlula amathumi amane 43. Inhlelo zokuhlengwa bezilokhu ziqhubeka ngesikhathi sisiya emoyeni. Uhulumende uthi iningi labaphuma emgodini laba yizalwane zeZimbabwe lezeMozambique. Abahlengi bathi kuzathatha insuku ezilithumi ukuthi baphethe lolu hlelo Kade lapho bese uqala uhlelo lokudinga izihlobo zalabo abakhitshwe sebefile. Melestro 7 Stilfontein kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Izikolo zivuliwe lamuhla kulabantwana abaningi abanganelisanga ukufunda ngoba abazali babo bebengakabhatali imali yezifundo eyama school fees. Ababalisi abakhulumele Studio 7 bathi lokhu akumangalisi ngoba babuyiselwa emakhaya sikhathi sonke kuvulwa izikole. Baphinde bathi kukhanya ababalisi abaningi bahambile ezikolo kulandela ukwethusela kwabanye babo ukuba kabasoze benelisa ukuya ezikolo namhla ngenxa yeholo eliphansi. Iziphathamandla zikahulumente zithi baningi ababalisi labantwana abahambe ezikolo lamhla. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Neva Nyahunzwe okunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
Ngingabuza from ama executives from ama various districts like inkulumelo umbaliso webinga hayi inkulumelo omunye wejocholo and kathesi sewange government secondary school ababalisi babuyile laba abahlala esikolo and then abantwana ukukhanya high enough namhla kade is very 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 low like ama figures kade ngiwanikwa la ma teachers had were very low kwamanye ama schools like ijocholo kuthiwa kona abantwana befika kuphela ekuseni kuthiwa kona hambanini liyothatha ama school fees and then abaningi bangikhona abazange abaphenduke bekuthola kula abantwana abangu 20 or less from each and every class. Same applies le Dinga. Ama form 1 they were supposed to have 2 classes but out of ama 2 classes wona lawo bekulama 18 girls kuphela kuma dormitories. Abaningi ababuyanga ukhanya iproblem kuthiwa kona ngama school fees.
Yes, zwilo njalo ke uhulumende sithi ababalisi bayenelisa ukuthi bafundise bangasuka esikolo bayifundisa abantwana ngekhaya. Ngakhona abakwenza khonokho.
Abaningi kanye these days sebekuyenza kayi because imali kanye igovernment okwakathesa avele anje abakhulumi ngama salary increments but abalisi abaningi vele bayahluleka ukuthi umenzele abantwana babo esikolo. So the only way ukuthi bona labo ba raise imali ukwenza ama extra lessons ezindlini. So abaningi vele bangazuza isikhathi sona leso abantwana abafuna ukwenza ama extra lessons abaningi vele sebenza ama extra lessons vele siyabazi abayenza ama extra lessons uyadlula sibili kulama bench bebenza ama studies awo endlini kambalisi.
Yes, ngathi kuyimalini ukuthi ufundise umntwana endaweni ezinjalo?
Ama individuals bayacharge ama $10 per student ngenyanga. So uyabona labantwana maybe around 20 or 30 somewhere there kuyadependa la lama areas angu kona lapha engihlala khona mina before ukuthi umbalisi oyedwa angaba labantwana abafika pose 10 kumbe 15 up to a maximum of 20.
Lowo ngumnumzana Neva Nyahunzwe omele iMatabeleland North kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esewange. IParliamente yeMelika namhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Okhethwe ukuba umkhokheli wezomvikela umnumzana Pete Hegseth nguye oqale ukumiswa phambi kwedale lesenethi abebandla eliphikisayo lama-Democrats bembuzisisa phezu kwempiko yokuthi wake wahlukuluza owesifazana ngokocansi njalo watholakala edakiwe emsebenzini. Ukulandule lokho, ama-Democrats amthwalise nzima njalo phezu kwamazwi akhe awokuthi amabutho awesifazana kumelanga aye empini. Kodwa abebandla likamnumzana Trump lama-Republicans bamncomile besithi ungumholi olohlonzi omele apasiswe lidale le-Senate ukuhlolisiswa kwakhe kusaqhubeka. Abanye abakhethwe ngumnumzana Trump abazabuzisiswa lidale elifanayo bagoqela umnumzana Doug Collins okhethwe ukuba ngumholi wogatsha lwabalwa impi olwe-Veterans Affairs lomnumzana Marco Rubio yena oza kuba nginobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu ngalolu daba.
Okumele kuqale kubhekisiswe kahle ukuthi iSenate iphethwe ngobani. Sizabona nje ukuthi ama-Republican azibambelala lokhana singadiswe. Kuyavela ukuthi bakhona sila abazimiseleyo ukuthi u-expect anqobe. bayafunga abanye sokuthi hayi we'll make sure sokuthi uza crossa ilaye. So mbona sengathi kuzaba nzima kuzoba lokulo okuthile kodwa ekugcineni uzonqoba. Ngoba uTrump nangokwakhe ngeva ehlale iminyaka emine engekho. Ngaleso sikhathi ubengahlala ngaphansi. Ubesenza lokho esingathi uplotter ngesilungu. Ukuthi bezimelele lezo zinto ukuthi zizokwenzakala. Ngakho kuTrump lapha acathula khona kulunga abantu abangelanhloni. Njengoba la engelanhloni. Akusiyo into emhluphayo yena ukuthi uHexet ngumuntu owaziwa ngokudakwa. Owaziwa ngokukhuluma amagama ababi ngabesifazane nje nangabanye abantu. Ngakho ke mbona sengathi bevele ekumelele ukuthi kuzaba khona abazafuna ukwala ngoba bazafuna ukumphikisa. Kodwa mbona ngani bazimisele kulokho. Mbona ngani hayi uzaphumelela.
Uhulumende kaTrump umbona eminjani eqhuba njani nxa siqathanisa lalo oke waba khona ezebe ngumongameli eminyakeni esanda kwedlula.
Ziningi izinto angasoze zenze njengalokhu abekwenze kuqalene ngoba uTrump nangokwakhe uthe ngene embusweni bengalokhana singathi novice. Engani akazi ukuthi uhulumende usebenza kanjani. Nabantu akade sebenza labo ekuqaleni bekungabantu abathole nje bekhona ku-establishment ye-America. Abanye bangikhona njengathi kuba khona kwenza ukuthi angaze enelisa ukuthi afuce phambili izifiso zakhe ngendlela afukade. Sokwamanje ufundile isifundo njengoba ngengathi ukuqaleni. Uhaya labana abantu abangathi sinama-loyalists. Abantu aziyo ukuthi bayamfuna ukuthi abe phakathi laye aziyo ukuthi bayamsekela laye abathembile. Sibona nje ngama appointments akhe lalo ke walethe ukuqaleni ukuthi ukhetha abantu aziyo ukuthi bayamsekela abangelakho ukuthi bangamboda ngamuva benze okunye okuthile.
Lo ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ohlaziya ezombusazwe ezimele ubexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 eseBhilitane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Raila Odinga wethekelela amazwe achiyene yokuzwekazi le Africa goqela eleZimbabwe edinga usekelo lokuba umkhokheli we-African Union Commission. Lamuhla wethekelele eZimbabwe lapho axoxe ngodaba lolu lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Odinga isiphathamandla sebandla eliphikisayo eKenya. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulomoya omkhulu lamuhla eCalifornia khonapha eMelika olakho ukwenza kuvuthe ngamandla umlilo osubulele abantu phose abangamachumi amabili njalo wabhidliza izakhiwo eziningi. ELeMozambique lithi kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo kusasa okuthiwa wanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfunyakenye. Kuzaqhutshwa umkhosi lo ngesikhathi kusanda ukubulawa abantu abayisithupha abatshengisele izolo emgwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho esolwa ngelibandla eliphikisayo ngowebandla eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane othi iFrelimo yaqelibezela. Inhlanganiso ye-Decide Electoral Platform ithi sokwabulawa abantu abedlula amakhulu amathathu selokhe kwethulwa impumela yokhetho lolu. Umnumzana Mondlane owabaleka kweleMozambique wabuyela ekhaya ngeviki ephelileyo elokhe ekhonona ngempumela yokhetho. Mhlaka 5 kuyonale inyanga, umanyano weSADC wazisa ukuthi uzathumela iqula elizaphathisa kunkulumo zokukhumisana umlotha eMozambique. Kodwa ingcwethi zithi ukuvumela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo iqula leli lingakaqali inkulumo lezi kumnika amandla awedlula akamnumzana Mondlane kwezombusazwe. Kusenjalo umphathintambo wezomvikela eZimbabwe yonkosikazi Opam Chinguri Kashiri usefikile kwele Mozambique ukuyathakazelela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo emele umongameli Emmerson Mnangagwa okukhefu. ukuhlaziya lolu daba. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi yezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Inkinga yokuthi kuyahambelana nemicabango lengqondo evele isebenza kusade ukuthi gabala sifiso sokulungisisa udlakela. Ukuthi bona sebezithembisile nje ukuthi kuza kuba le mpi ba labantu abaphikisayo bavele bathi bona basoze bayekele ukungabanqoda. Ngibona ngathi mina sokuphambanisekile lapho ngaye bahleli phansi labantu abaxabanayo baqala balungisa oqala kungakakhulunywa. Okokugcotshwa yikho ngibona ngathi udlakela uzakeeambili.
I-SADCI yayithe ithumele abantu ukuthi bayiphathise ukuthi kukhumiswane umlotha. Kwakukhangelelwe ukuthi laba bantu babe lempendulo mhlaka 15 okokusasa. Libona ngathi kuyini okwenzakele lapha njengoba bengakabonakali abakhokheli be-SADCI besiyazama ukuthi babambanise abantu. Sesizwa ukuthi i-panel of elders izakuya eMozambique ngemva kokuhlaliswa kukaChapo. Akusoze kuphazamise na ukukhulumisana nxa omunye esehlalisiwe.
Ukuthi aphambanisa kakhulu ngoba lapha bafuna ukwenza singathi khona i-template i-style yana abayisebenzisa eZimbabwe ukuthi umgabe waqala wagcotshwa basebebizela i-GNU. Yikho bafuna ukusebenzisa i-template yakhona ngoba kungasebenzi. Akusoze kuguqule ulaka kumbudlakele khona vele sokubhamalisekile lapha befuna ukuthi ngaye baqale bakhulumisana baba bantu bakhulumisana umlota kodwa okwakhathesi mbona ngathi ukuqala bagcobe uChapo ikwenzela ukuthi bamnike esingathi ngekuthiwa i-competitive advantage ukwenzela ukuthi abe ku-position of strength kodwa kungathemi zezimbabwe eMozambique asoze kusebenzisa uZulu vele uhlewathinga kathesi
uZulu engaba la mandla okumisa ukugcotshwa kukamnumzana Chapo nakusasa.
UZulu kasuze abe la mandla ngoba anti bayebona baye sebesebenzisa imibhobho. UZulu kasuze aphumelele ukuthi ayevalela ukugcotshwa komongameli kodwa nje udlalela luyabe lokhu esenzakala ngoba mbona athi ngilo uzakwenzekela ukuthi yena umundla mina uzawuthi namse ngigcotshwa ngapha ngabantu wami yikube sebezathumizela amasisa khona. Ngibona ngathi kusasa emfowethi kuzakuba lokufa lokubhilideka lokuchitheka kwegazi.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya olandela izombusazo enjalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa isicingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseHarare. Osakhulayo oleminyaka engamachumi amathathu yokuzalwa uchayelwa ihlombe ngabaningi ngenxa yekilinika owayisungula ngomnyaka ka-2018 eHarare eyokusiza abesilisa kwezempilakahle njalo uthi kuningi okungenziwa ngabasakhulayo ukuze labo bephathise ezigabeni zabo. Kubika uTopias Mutsingwa.
UBen Germain Ncube wasungula ikilinika yakhe ebizwa ngokuthi yi-Men's Health Clinic efuna ukunceda abesilisa. Ukhulumele Studio 7 ngohambo lolu.
Ngingaqali lo msebenzi engiyenzayo ngahamba esikolo uthi ngibe ligqwetha. However, ngithe sengiqedile esikolo inhliziyo yami yayifisa ukuthi ngibe ngincedisa abantu ngendlela etshiyeneyo. Lokho yikho okwalethayo ingqondo yokuvula isibhedlela samadoda.
Kodwa uNcube uthi kwakungalula ukuthi iphupho lakhe lokunceda abesilisa ngezempilakahle lifezeke.
Okokuqala bengingela lwazi olukwanileyo, bengingazwisisi sibili ukuthi ngizakuhambisa njani ukuthi siphuthe. Okwesibili, izimali lezinye izinto ezazifunakalayo bengingelazo.
Ikilinika kaNcube eseHarare inceda amadoda labafana endabeni zonke ezimayelana lempilakahle yabo egoqela eyemzimbeni leyengqondo. Uthi okuqakathekileyo ngekilinika le yikuthi akubandlululwa muntu njalo abesilisa bayakhululeka ukukhuluma ngendubo zabo zonke kungela kuthonisiswa. Omunye osakhulayo ohlala eBelgravia eHarare ongathandanga ukuthi ibizo lakhe laziswe uthi wancedakala okwamagama eMen's Health Clinic.
In 2003, I discovered that I had STI, but you know, general clinics kumbe ama-hospitals ngayakhona kusesimeni engingangiwuso bayawuhleka kumbe bayawuthethisa yikho ngayanga khona.
UNkosikazi Mavela Smoyo yena ocubungula indaba zezigaba ezimele uthi inyathelo elathathwa nguNcube liyancomeka.
Abantwana abasakhulayo abacabangi ukwenza okwenziwa nguBhengu lokho. Ngokumemetheka kwezidakamizwa these days, ithatha uMingi ukubona abanye ontanga beqinisela ukunceda uZulu.
UNcube uxwayise abanye abasakhulayo ukuthi bengayekeli ukugijimisa amaphupho abo.
Ungathola into oyithandayo uba le passion, and passion le iyakunceda ukuthi ubuloke uzame ukuya phambili. Njalo ke ma usitholile leyo nto oyithandayo, dinga abantu abangama ngawe. Ingaba yimuli yakho and support ibuya ngendlela ezijiyeneyo. Lezi zinto zinganceda kakhulu abasakhulayo.
Abesilisa abedlula inkulungwane sebancedakala eMen's Health Clinic, njalo kukhangelelwe ukuba inani lamadoda elidinga uncedo ikakhulu kwabasakhulayo lizaqansa ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle, okuyikho ingcwethi kwezempilakahle ezithi kubangela izifo ezijiyeneyo. UNcube wayekuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, njalo usekhethwe ukuba angene kuhlelo lweJuke Emerging Leaders Institute. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Inkampani elima njalo ihiqize ishukela eTriangle Limited lamhla imemezele ukuthi simisa umsebenzi izisebenzi zayo kusukela ngenyanga ezayo kusiya kweka August ngoba ingasatholi inzuzo. Embikweni ewethule lamhla inkampani le ithi selokhe uhulumende wasusa umthelo weVAT yeshukela, layo ayisenelisi ukuthi iwuthole kumpahla ezisebenzisayo ukwenza lelo ichukela. I-Triangle Limited yona elugatsha lwenkampani ye-Tongia Toilet ithi phezu kwalokho ichukela labo lincintisana lalelo elichiphileyo elingena elizweni lingabhadalelwanga iVAT, okubangela ukuthi kube nzima ukuthengisa elabo. Inkampani le ithi zisebenzi lezi okungaqanjwanga inani lazo njalo ezise-Triangle le-Hippo Valley zizamiswa umsebenzi ngamahlandla amathathu, elakuqala ngenyanga ezayo ekaNhlolanja, elesibili ngoNkwenkwezi, elokugcina ngoNcwabakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele loMnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe.
Isihlala sithi ukuthi abantu asebesemsebenzini abachathiweyo ngamakhampani kuthiwa i-informal employment eZimbabwe la sebengaphansi kwe-10%. Kubuhlungu kakhulu nasezendaba ye-Triangle. Akucaci futhi ukuthi ba-retrenchwa, kukhulunjwana kwafikiswa nangathi into yokuqala lethuna ukuthidingisisa. Njalo futhi ungananzela nazikhuluma ikhampani engeye-Triangle, yabona futhi ukuthi lezi sebenzi ezinye zihlala khonapho ekhampanini. Izisebenzi ungathola zibe le minyaka eminingi zihlala ikhampanini. Kanti esinqase bethe bamiswa umsebenzi, sibona uhlupho lokuthi baphuma bengakwazi bayaqonda. Sanazela abanye abalazinzi, abanye phosele miza abalayo, so baphuma besiya. But sekunazela ukuthi phela nxa kungabhalanga babhatha iVAT leyo wathiwa uhulumende wayimisayo ukuthi ingabhatalwa. Besikhangela ukuthi lokho kube yindlela ekuncedisa amakhampani ukuthi ngaleyo ndlela babe nemali abangayisebenzisa ukuthi bancedise izisebenzi. Ngalesi sikhathi esiphila kisi impilo yemsinzima kanje, akuvumi ukuthi abantu bengolahlekelwa imisebenzi kalula. Kufanele masinya kungenele ingatsha zonke, amanyenyeni angenele, uhulumende angenele.
Ungathini ngekusasa yezisebenzi? Sesikhangela ukuthi kulempiko yokuthi akhona njalo amanye amankampani angavala ngenxa yokuba lukhuni komnotho welizwe.
Okutshengisa ukuthi umnotho welizwe wethu awumanga kuhle, ususenza ukuthi amakhampani phose adonse nzima. Amakhampani lawo lomkhuhlane omubi singaze bekufike leso sigaba bona ngathi abantu abalula ukuthi bafuqelethwele nezisebenzi ngokusihluka khona. Uzabona abanye okunye bazaqhubeka bekwenza bebhatha indleko zakhona kodwa sebefuqela izisebenzi eceleni. And siyathi xa bezifuqela eceleni bathi lezi sebenzi yenga zithe sephakeje abakhuluma ngayo ayisiyo mali. Sikhuluma kanje unyaka uyaqalisa, izikolo ziyavulwa, abanye ngabaqalisa izikolo ezintsha, abanye ngabaqeda form four ngabantu abakhanya baya ema-university. So kuthiwa abantwana sokuletha le ngxabano nje okungasusani kufemili ngoba ngabo okulanjwa khona kuba nohlupho. So ke sibona ngathi kufanele kuqiniswe sibe nale ndaba ye-tripartite negotiating forum engenisa uhulumende, ibuye ingenise izisebenzi, ibuye ingenise abaqhathi. Njalo lohlupho esazi likhuma yilo ukuthi engxenye okunye okungasiyasiphazamisa ikhona ukuthi amakhampani athenga impahla kuthiwa i-raw material bathenga ngemali yangaphandle eMelika. Ngasebenzisa njalo umthetho ukuthi abathengise ngemali yalapha esithina iRTGS. Khona kona sibona ngathi ngokunye iposti okwenza amakhampani agcine ingxenye engathi anyamba inhliziyo, egcine engasafuni ukuqhubeka. So ingxenye kuhle ukuhulumende angenele labo ngasebenzisa kube njengalokho. And okhona kuma ukhipha izisebenzi ungezela abantu abadibekileyo, ungezela abothotho ezitaratini, uzabuya futhi ukuthi kodwa ngalo kusiphathise nzima. So kulezi zikliwe ezinengezenza ngathi aziphathe abantu kuhle, sezifuna ukusesha abantu ngenxa yendlala.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe, wabexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7, sanibonani sebenzi beStudio 7. Bakithi siyakhala kwezinye indawo abantu bathi uhulumende president wenza kuhlumela buyele ahlala iminyaka enjani njani, kodwa thina uhlupho lethu njengabalimi asithi upresident usithwalise nzima ngoba akula muntu ongasebenza umnyaka uyephela engaphiwanga even i-5 rand. Fathi umuntu luyabe sidlani khonapho ngayisebenza. Sifaka amabele last year ingoluyo lakhathi sasikabhadalwa kusasa izikolo ziyavula, abantwana ziyabathengela ngani amabhuku ngoba thina singabalimi sihlala emasimini. Ayikho enye into esiyenzayo, sithengisa imbuzi kokuphela every year ngoba since upresident nangakuwaqala ukungena esikhundleni akubhadala kwethu kunzima. Kungigabe sasingazake sidlala ikhisimusi singabhadalwanga badala. Sasithi sidlala ikhisimusi sasibhadalwa futhi ngemali ayingamananda. Sasidlala ikhisimusi imali yethu silayo, kodwa khathesi sidlala ikhisimusi abantu bethu bengadlanga. Njalo abantu abaningi bagcina abantwana bazintanda nabantu bethu basiyela abantwana. Nxa umntana akhe lo ngingasami sesikolo kodwa sithi ngingumlimi ngiyabe ngileqiniso yini.
Fanani balandeli beStudio 7, hayi sina siyaphila, siyaphila mbona nje. Lapho uThaba ngomphakade eplazini kapresident uMnangagwa ethi khona funa aqhubeke esembusweni. UThaba ngovele lowo muntu yizani, yizani uThaba. Abantu besiNdebeleni bayasiyangisa kakhulu ukuthi yibo abachitha izinto. I-CCC yayizwinile kuhle amasithi emaningi. UThabang wangenela wachitha ngoba sekudiziwe. UThabang kathesi usegoxe wavuxa i-CCC seyiqedile, sekusemgcekeni ukuthi vele nangwezani. UThabang ngwezani, ngwezani uThabang lo. Kodwa ingqondo yakhe imbi ngoba abantu beZimbabwe bathwele nzima.
Voli kaStudio 7 njani? Sifisela umnyaka omutsha sonke. Hayi, lize leZimbabwe kunzima bantu. Ngaba yamanzi le inavela ukuyizwa kwambili ngizizwela nje ulimi lwepolitics kuphela ipeninto. Siyazi ukuthi nje ungabona iZimbabwe sukulokusuggesta ukuthi hayi lokho kujwayelekileyo akumiyo kuqala uhlelo olutsha. Ukhona omunye osefuna ukudla khonaphana. Yabona indaba yokuthi i-council iyekele upha abantu amanzi sukufuna ukubuya abanye abantu abavela kwezindawo. Hayi, ngamazwi abuhlungu anzima abona sokumnyama kuphela phambili. Mhlawumbe uJoseph Juma labogawule yiyo kuphela abazabo abazoza bekhululekile bekholisa kule nto ekhulunywayo. Kodwa ngiyazi umphakathi uzawubuhlungu kakhulu. Ukhona vele usifuna ukuthi aze kwaphana angenise isihlobo sakhe ngoba ungeniswe abanye abantu abazabe bezokudla izimali kuphela. Singakhangela indawo egodini kobulawa kwathiwa khona hayi namba abantu bazolungisa igodini yabulawa le ndawo kuze lamhlanje akukhulunywa ngayo. Isibhedlela sikankomo kakukhulunywa ngakho. Umgwaqo wenkayi kuningi kwakukhulunywa sokuthole ukuthi zwi.
Labo ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Kulivetho kulamhlali khumbule kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa vulwa kwezikolo luyalandela ke lolu hlelo. Hayi ke isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.